Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe kumuntu wonke.
Ikansile yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi sezizavulwa ngaso kulandela ubunakahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadamu ethu kukhanya ingani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho, hayi mhlawumbe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyefika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. Abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiyavakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelela igciwane leli kumbe ubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamatshumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi kuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe kumuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi lesi esedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuye kuqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangelwe ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani ngenxa yokuthi zonke izinto lezi zazikabi khona, kunxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya, sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo olukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abagqoki ama-mask, njalo lalokhu i-social distancing, nxa abantu besezitolo, nxa abantu begada amabhasi bekungasekho. Njalo udubo olukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenza sisebenzisa uzupho njalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngenye indlela eqhelisa lo mkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiyesikolo bebuyela ngekhaya babethwele lo mkhuhlane siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona we-COVID-19 lo obusubambe eGoli ungacina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngenye ingozi njalo kube sokusiba nzima ngenxa yokuthi la manje ekushini adingiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasoze babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lokuncedileyo kube yikhona kuyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khona kuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabebuya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhuyana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye yabebanjwe umkhuhlane ahlale ekhaya bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda esikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Kansili yedolobho lakoBulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamachumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamachumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki. Kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarberg zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lweBulawayo Water Action Group elenhlelo ezitheneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi seyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lekansili yakoBulawayo ukuhluza lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walenhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadami ethu kukhanya ingani awagcwali ngakho uBulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athi amanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadami ethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so yikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo njalo lingathi zikhona esezitshengisa umthelela?
Inhlelo zethu thina njengeMatabeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka ikakhulu uhlelo lweMonde Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitha abantu namhlanje sijoyine umkhankaso
umkhankaso we United Nations Water othi Water to Me. Lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi achoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngebipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy, ayancedisa njalo lento ezitshiyeneyo kubo-tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So yikho kanti ade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo ngoba sibonile iBulawayo City Council isilethela ukuthi imali yepipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu yeMatabeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, tsaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha lwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuzivikela kucoronavirus elive vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe China. Ama Jackson wohlobo lwe Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Silukandaba lingakhuthwa yilo hlelo lilami uMichael no 8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe owangaphansi. Iphephandaba lobulembo elezimlife.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngowayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwelemelika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlife.com lilomlayezo irecording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhale khukwini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlaza udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini, kodwa nxa kuliqiniso loku okwenzakaleyo ngiyaphinda lihlaza. Akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa pho kulezi nsuku into ingavelezakale le misamo esichaywa obala igcina indaba eyasayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokhu, akumnandi. Angisho ukuthi kwenzakala mba kwenzakalanga, kodwa nxa kwethi kwenzakala hayi bo ayisikho lokhu esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe ilizwe azatshaye ngesicathile ekhanda ophe ngenxa nje belele ndlela hayi ayisikho lokhu. Ngitshwela nini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane la abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Manje nxa kusenziwa ngabantu abadala njengalaba, intsha yona izaba lesifundo bani? Njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo.
Ah, kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho inja ikubukele ikukhangele ubuntu babo buyachabalala. Angithi abantwana belaba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani. Uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu bakho nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lakho. Kuthi laba abantwana baza kuthi hayi ke nxa abadala bekwenza la lathi singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye. Ilizwe liphenduke kube kwampunzi dlemini kube nje semahlangeni kuyiloo lalo uzenzela umathanda. Intsha iyonakala, ilizwe liyachitheka, isizwe siyashabalala, abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo. Mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami. Ngoba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona. So kusuka indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona hhayi kawusebenzi. Intsha iyaphambaniseka kakhulu, isizwe siyonakala, impatho lokuziphatha kwabasakhulayo kuyadla isizwe. Kanti isizwe sakusasa ngesifika zaso ibona abatsha abasakhulayo, hhayi awulunganga ebantwini abatsha lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi kwezamasiko njalo engumfundisi ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ayibike ukuba kunabantu abathathu abafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tswangirai. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usuphesibheka nelalo lunzima kabi, lunzima kakhulu. Salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama-rent, into esezinzima kithi ebantwini, especially ebantwini bakithi eZimbabwe. Nokudla asinakho, hhayi siyasokola mpela kwele South Africa, siyasokola. And enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi siyofika sisokole wese plus kuwese oba la ma-border avaliwe, akukho lapho kuvalwe khona. Sometimes kudubeke ukini kungcono. Lo mkhuhlane we-COVID bakithi hhayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi, mara hhayi sisebunzimeni impela kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7. Hhayi siyaphila. Hhayi lolu gubhani lolu lunzima badala, lunzima. Okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la. Hhayi lunzima, sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhu esakhulayo. Lo siyawesaba, uvalile, wavalela wonke amabhoda, wavalela izisonto. Hayi lo mkhuhlane lo siyawesaba, kodwa mna esicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi, sifakeni amamaski. Umkhuhlane lo uyaqeda, ningathi libone uqeda amaminista, uqeda ini, awukhethi mhlobo. Mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami, amamaski lokugeza izandla, livumele ama-lockdown. Ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu, lihlale lawo. Lingabhodi ngale ethi he njengabanye bathi he ngale sasesetshwane sesiyanga yikho lapho elizafika khona khona lokho kuyinto. Lina kuphela engicelisa kulona ukuthi lihlale ezindlini, livumele i-lockdown. Noma umsebenzi ukho unyekho noma ukhona, kodwa vumela i-lockdown enaleyo.
Sayibona yani Studio 7 nabasakaza abesakaza njengoba linjalo. Ngicela liphephe kubhubhane lolo lukhona abantu, hayi kunzima. into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama price lockdown lokho ikungani mina ngisingamanguzwa kahle ukuthi kathi ama price ekhutshulwa ngani ukuthi ama price yesinkwa sithwele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathwele nzima. Hayi hayi ikamend ayi abantu kabahloniphe umthetho kodwa ukukhuphula ama price ngibona ngani kugcina ngani akho sahlonipheki ngani sekuyibhizinisi. Hayi mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani kulili maplumtree kulili West Plant. Ngiyabonga.
Ngizingelele, ngizingelele basakazi be-Studio 7, lani balaleli be-Studio 7. Ngizokubonga ngokujabula kakhulu ngoNkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka, mhlawumbe zake siphumule indlala. Njalo ngitshaye umpululu, ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izidlezo zenceda. Vele i-Britain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya igunya ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyiboni ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one, banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ngilazise, hambani etsholotsho kosiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu ethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile. Usuke ejimila ugibele uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20 ezinye izimota kabafuni izilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa ube susithi kuthiwa ye siphelwane izidezo zenuko libaxakezile izandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7, hambani liyebona kwesiphepha lina nitathele izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzethu komtshayeli ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, linjani balaleli lani lonke elisakaza ku-Studio 7. Ye, ngiyaphila mina. Ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othena yena. Ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona eZimbabwe. Ngitsizwana ndoda, iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kanye. Kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalone lithuba esilitholayo esilifunyaniswayo. Ukuthi so ukuthi singazudimande konke lokhu ukuthi besinike khona. Hayi, bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizozonezi, lawe nithembo yakuwananzelela ayisibo ya ayisiyo ya abantwana beZimbabwe. Studio 7 izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ethe ebhadalelwa income tax yabantwana base-America. Yikho ubona nje ingani ikhululeke ngale ndlela ekhululeke ngayo, ngoba base bekubonile ukuthi lapho umganu wayevele esincisha thina ulwazi lonke, ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praise wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo. Yikho la manje lokhu ibona kade silokhu ikhonza umnangakwa, lokhu ikhonza ibandla elibusayo, kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo. So yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuza sitholisa iqiniso. So hhayi, asibabongeni kuphela kulokuthi sifake ama-demand amaningi. Ngiyabonga.
Hhayi, siyabonga, siyabonga bakwethu. Lingalitshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, akula ntweni liqiniso lisinje kuphela. Ukubonga, isibongo esikhulu kakhulu. Hhayi, isibongo esikhulu kakhulu, simsebenzi ebenza omkhulu kakhulu, ngoba izazi sesizithola lapha mele ambone ukuthi eZimbabwe sinethi kulesi station esiyenza kanje. Ah, because hhayi liyasinikezela siqhakulela iqiniso lodwa hayi likhuluma lo ncube ncube lokhuluma lapha ngilapha eGaborone la kole kutshwana
lithona njani basakaza abathandekayo hayi siphethe kahle sibili ngoba izindawo sizizwa khona la njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngiyilaleli kathesi kodwa hayi umkhuhlane lo wecorona lo ukona wona iqiniso ukuthi ukhona njalo ukuthi sizivikele sigqokela amamaski gezeni izandla ole sanitizer njalo sanitize kodwa hayi ngale ekhaya ngale siyabona sithi uyahlukumeza kodwa ke bona vele ngabe uyashutshaya inkunzi enkulu khona phana yabona akula plan
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, kulandela ukugqitshwa kokuthoniswa kwecala likamnumzana Donald Trump edale le-Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela, umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lo-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha hayi kuloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awukatshengisi ukuyekela ukwehla kuyazanywa sibili imzamo uyakoqa umongameli njengokoqa kwa okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyikuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwamamaski lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa amamaski lo kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo amamaski la bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhlane kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama-numbers ngama-counties lapha eTexas uyabona ukuthi abantu lokhe betshona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Sikhangelele ukuthi engxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, ubonakala amabhasi ethatha abantu esiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Kukhanya ngathi ilokhu ishota kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke babika ukuthi izangena la kuma-pharmacies nakwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayo nali impelaviki kuzamiswa nje isnow lesesikhona esitshayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Download. COVID money, hospital money, water resources. Mali yonke ayikho mineral money bayayikhapula udonga gemlu abesenzeni na abesoneni na athwala kanzima thina emhlabeni omuhle kangaka
I'm looting like a crazy monkey in a poor old woman's cornfield. Diluting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and the mineral resources. Dam loot, a pandemic of thievery and the daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitter and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they claim to represent, those in power, positions of authority, and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations, looting their religion.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikhansili yakoBulawayo isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.